bangaphaka muze swa kimibani tayengozi ngozi nalomntwana uyangifuna ufuna ufuna ukuzama izayizolo izolo mangangithanda uze sol sol mangangivolela uzongibona bona lomntwana icreami ngiyakutshela wena ngale Gucci trip yababa nana bangaphaka muze swa kimibani tayengozi ngozi nalomntwana uyangifuna ufuna ufuna ukuzama izayizolo izolo mangangithanda uze sol sol mangangivolela uzongibona bona lomntwana icreami ngiyakutshela wena ngale Gucci trip yababa nana
awukhona umbuzo engiyobuza kala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemu uyamosha ngada nangumiyane yababona ngada kabza sesimoli uyakhuza ngada cela ubuza iy'ntombi ezila kuthi nazi impilo ela imoto akudala ngiyithesti mina ungazongithesta ngakuthesta mina awuhlala umhluphu uyangithesta wena ngemali engako ngangithenga wena imsimbi yakudala ngiyithesti mina ungazokutshela ngakubhetsha mina ngemali engako ngangimela mina ngemali engako ngangithenga wena
awuthembi inkosi unumber 10 but iloje uphasa kamnandi engathi iloje uthemba kamnandi about iloje usipesa kamnandi about iloje loje
kala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemu uyamosha ngada nangumiyane yababona ngada kabza sesimoli uyakhuza ngada cela ubuza iy'ntombi ezila kuthi nazi impilo ela
awuthembi inkosi number 10 but iloje uphasa kamnandi engathi iloje uthemba kamnandi about iloje usipesa kamnandi about iloje loje 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 hey about iloje loje
number 10 but the door you pass a gum nut and got the door you tip a gum nut how about the door you spit a gum nut how about the latch 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 hey how about the latch 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 hey yo
simbi akudala ngiyithezi mina ungazokutshela ngakubhetsha mina ngemali engako ngangimela mina ngemali engako ngangithenga wena kungangithenga wena ngakubhetsha mina Benjamin Ang.